sihlutshwa ukuthi asilabo ukhokheli othi ku-opposition kanye laku-ruling party. Lokho esikubona namhlanje kwakungafananga kwenzakale, into okufanele ubana yavikelwa. So kuswelakala abathungameli abale foresight. However, kulalokho kuthiwa yi-subversion, i-subversion of the will of the people, kwese sikubona nama-political matters asejikelwe emakhothi kusazakala ukuthi le izaba i-outcome. Outcome ethile ezabenefita political individuals or political parties, which is very unfortunate.
Baba Ngwenya, uyamuzwa lapho uyakhuluma umlalazi. Phosela kuba.
Ngiyatshena la ngodaba lama leaders ngoba phela iZANU-PF ubugebenga lobudlwabudlwamu buhambelana lokungazi i-democracy, njengoba chief ukusubject democracy. Ngibona ngathi mina loba ngaye kuthiwa kulo mongameli kumbe abathungameli abeqiniso ku-opposition, nxa bevele befuna ukusebenzisa idale ukuthi bazuze iy'nqumo zabo, ama-objectives abo, bayakwenza. So kutshengisela nje ukuthi khona lapha vele sesegangeni siyijangu, akula muntu okuyiqembu elibusayo ozimiseleyo ukulandela isisekelo sombuso. So kukhanya umuntu azenzela akufunayo, namajaji labo bakhanya mpele sokukhanga lolu hlangothi lwakho lapha abelame khona kungaphi. Ngibona ngathi mina sokuzitshengisela vele ukuthi hayi, i-democracy vele lapha eZimbabwe kayisekho.
Ye, lapho-ke mlalazi, okunye okukhulumileyo Siyamuzwa Ngwenya, uthe kungana kula bakhokheli abaqotho. Lapho nje ukuthi umnumzana uChamisa kungazani kuyatshelela yini kunokuthi abuse iqembu lakhe ubusithi la.
Ubaba Ngwenya, siyavumelana simile ukuthi into yedemocracy ayisekho eZimbabwe, and lo muntu oyi-amateur ku-politics yaseZimbabwe uyakwazi lokho ukuthi lokho akusekho. Njalo le nkundla ezomthetho ziyasetshenziswa ku-politics ukuthi zilethe ama-judgment athile. Uma ngithi mina uhlupho lwethu lu-involve i-leadership, yikuthi uBaba Ngwenya enje, uma ungambuza kakuhle kunezinto abengazenza ngcono or abekade ngeke azenze alibane bethungamela. Yikho ngifisa abathungameli bethu labo, uma be-accepta i-criticism from us, yikuthi bekufanele benze ngcono, ngoba linto eyenzakala namhlanje kayiqali. Simbonile uMonzora, bekufanele sazi. Angithi bathi ngesikhiwa, once bitten twice shy, vele uhle wazi. Uzakhumbula Dube lawe Ngwenya ukuthi sikhula umntwana wayese gelwa abamba ilahle ukuze azi kubana liyachisa. After lokho ngasoza vali bamba. So lathi ilahle fani banjiswa uMonzora. Sasesiza la nanku sokuvuka othabanga. Sasa kuzavuka bani? Ngoba isilwane esiyizana uPF siyasazi, lamaqhinga abo lobuthakathi babo siyabazi.
Kodwa-ke Baba Ngwenya, khonapho-ke nxa sikhuluma-ke ubona ngazani uChamisa uphandliwe yini lapha kwezombusazwe? Kuhamba njani?
Kungenzakala phela anti thina siyazi i-opposition besebenza ukuhle bebambene, kodwa ungazikhangelisise ukhetho lungakaqalisi vele kwatho kulini inkenke iyayivela ikhona, kuthiwa khona hhayi uBaba uChamisa sezenza umuntu oyinduna oyenza konke eyedwa. Ungazilalele bekhuluma obithi obaba uncube labane esadivesi bajele, uyenza ukuthi kungathi akula lizwi elibambanisa abantu, akula muntu ophethe njengokuthiwa umlalazi ukuthi nxa kwabo yini ngangizadinga ezindlela zokuthi ngoba vele nxa sokuthe khona iZANU-PF silamandla okungena egembulileni ilidilize. Kwakungafanelanga ukuthi yena uyawuthamisata thina ngesikhathi sokhetho. Okwakhathesi akulanto ezakwenzakala vele, sizathina kuzakhala intonga. Kukhala isikhathi sami lo nyaka, abantu babecabanga ingcono ukuthi kulekuleni ezasetshenziswa. So kuqakathekile ukuthi naye azikhangelise, sebona ukuthi hayi, lesi isikhathi sokufunda, alisethele idafa phela, isikhathi sokuthi afunde abona ukuthi asebenzelane lo muntu wonke ukwenzela ukuthi kungakhuli ukhula ekilibona kakhulu.
Yee, kona bonke mlalazi, kanye ngazani lapha uthi uchamisa, kumele azinuka amakhwapha ngoba lokho ikonke nami kuyahlupa. Yi lawo ngalo uyakhona lapho ke.
Lelo liqiniso ngilasebenzisa ibala lesishona ngazimele liyalazi abalaleli balazi, kuthiwa yibumbimbi ndoka. Ungavele uyenze leyo nto awuyindawo, ungafuna uhamba wedwa. Okufanele kwenzakale ngalesi sikhathi ukuthi kufanele sizibuthe njengabantu, sisebenze ndawonye sibe imbumba. That way sizanqoba.
Ye, phosele ukugcina baba Ngonya.
Isitimela sesihambile madoda, singakhali nesitimela sesihambile. Esinye sizabuya. Nxa sesiphize esinye isitimela, hatshi kahlale silungiselele, kwenzela ukuthi kwazakale ukuthi nxa kungangena inyoka endlini, ingakhandwa kanjani.